Umoyo wethule amazwi la emkhosini wokunanza ilanga likazibuse esigodlweni seBhilitane eLondon. Umkhosi lo wenzelwe esigodlweni someli weZimbabwe njalo umphathintambo weBhilitane obona ngezwekazi le-Afrika unkosazana Harriet Boldin lomeli weBhilitane eZimbabwe unkosazana Katrina Lang bebekhona kanye lezizalwane zeZimbabwe ehlala kweleBhilitane. Umnumzana Siphosiso Moyo uqonqosele ngokunanzwa kwamalungelo abantu.
As we gather here today, let us learn to cherish our freedom.
Njengoba sihlangene lamuhla, asifundeni ukuqakathekisa inkululeko yethu. Sisenza njalo, siqakathekise, sihloniphe lenkululeko yabanye. Laba abanye bengaba ngabavela elizweni lethu, kodwa belandela omunye wabozombangazwe, kumbe belandela olunye uhlangothi lwenkonzo, kube njalo ngabakhuluma olunye ulimi olungasilo lethu, bevela kweyinye indawo engasiyo yethu, kumbe bengumhlobo ongasiyo wethu.
Umoyo uqhubeke ethi uhulumeni wakhe wenza yonke imizamo yokuthi asebenze lamazwe omhlaba ogoqela amazwe ake abuswa eBhilitane awe Commonwealth.
Our national efforts impels us to seek full readmission into the Commonwealth of Nations.
Umvutho wethu njengelizwe sidinga ukubana sibuyiselwe kulo umanyano we Commonwealth of Nations. Ukuqinisa kwethu lokugcizelela ngokufuna ukubuyiselwa kulo umanyano owomhlaba wonke. Ngiyalithembisa ukuthi umongameli wethu uzasebenza kanzima njalo uyathembisa lokuthi bonke abantu ngasezweni lasekhaya bazangena sibe sonkenini kuleyi i-internationally organization iCommonwealth.
Umeli weBhilitane eZimbabwe unkosazana Katrina Lang uthi iZimbabwe izawamukelwa ngezandla zombili ingacela ukubuyela kuCommonwealth.
Zimbabwe is not yet back in the Commonwealth.
IZimbabwe kayikabi lilunga leCommonwealth, kodwa sibanqusile ukuthi beze kulimhlangano wenkokheli zamazwe alinhlanganiso. Kuzaba kuhle ukuthi sizwe iZimbabwe ukuthi ithini njengoba sezwa umongameli wayo esithi ufuna ukuthi iphendukiswe kuhlanganiso yeCommonwealth. Ingqube zikuyo iZimbabwe ukuthi icele okusemthethweni masinyane njalo sizasekela isicelo sayo.
Ezinye zezizalwane zeZimbabwe bezulo umkhosi ziveze ukujabula ngamazwi kamoyo zisithi lokhu kuthembisa ukuba umumo ungaguquka kwezombusazwe lakwezenotho nxa ilizwe lingadlelana kuhle lamanye amazwe. Omunye wabo ngureverend Sibanda weMethodist Church of Zimbabwe.
Sizwile okukhulunywe nguminister of foreign affairs kanye lo mngane wakhe wangapha eNgilandi, bonke batshengisa ukuthi balapho abasigcinele khona egudwini esingakwaziyo ukuthi kuyini. But we want to give them a chance. We want to support them with their journey. We thank them especially for promising us that there's going to be a level playing field for my elections.
Inengi labantu belukulo umcimbi lithi ukukhuluma kulula kulokwenza. Njalo amazwi kamoyo mahle kakhulu. Kodwa ke kungenzakala na? Ngimela e-Studio 7 eLondon, igama lami ngu-Ezra Chisa Sibanda.